into ye-National Youth Service historically kusukusela ngo-1980 iqalwa ngumgabe kusathiwa i-Youth Brigade yayivele iyinto ye-party. 42 years down the line isenziwa yi-party. Ubususithi wena uncisa ama-youth e-CCC ukuthi ayetrainer. For what benefit? Ngoba i-history isitshela ukuthi okade kusenziwa bekusenzelwa i-party. So are you trying to tell me ukuthi sebesi invite ukuthi sibuye sizejoin iZanu PF indirect? Angikholwa. Akula into enjalo. Kodwa still asithi nxa kungenziwa properly kusenziwa izisebenzi zikahulumende kube professional, siza kubona sonke ukuthi kwenziwa properly and professional. Asilasi zathu sokuwalela ama-youth. But okwakathesi siza advisor ama-youth ethu well ukuthi thina njenge-CCC i-history yethu esiyaziyo from 1980 to dating 42 years after besikwazi ukuthi into zama-youth into zezani.
Baba Chuma, abanye bathi ikakhulu abe-CCC bathi ukubotshwa kwamalunga abo afana lo Godfrey Sithole kanye lo Babu Job Sikhala ikwethusela nje ikubahlukuluza ukuze babe ngumzekeliso. Uthini ngalokho?
Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukubona uyabona u-honorable uSithole uBonzile umngane wami kakhulu sibilisi besisonke ephalamenti werela nezinga thezi njengetrethe lapha besisonke nje ngomlayo koraba nje sizibhodela sihlenzane. Unfortunately into abayenzayo yinto okumele ngomthetho ibe lesijezi. Umthetho cannot be put selective ukuthi hayi nxa umbuzo ngoba ngowe-CCC nayenze lokho akusabulanga athinte asuze kuhambe kude. Basukuma bakhuma ngodlame bahamba balwenza udlame lwangikhona enyathini khona-ke and nango kwabonakala sibili izindlizi zisitsha abantu bechaya kusenza into enjalo kuyibo ababekhulume ngendaweni leyo. So nxa umthetho usubuya usokumele u-apply selective ngenyotini namamembers e-CCC yini bazenzela bodwa antabona nango kalesi ubhebhe sikhuluma laye lapha kabotshwanga kodwa is a very big politician e-CCC kodwa ngenxatini akazange akhume ngodlame kazange ahambe ayenza lolo dlame nangokona akula muntu ombophayo awula muntu omhlukumezayo kodwa na ungenze something okurong vele umthetho uzabuya the long arm of the law will catch up with you nxa bekhuluma ngesingisi.
Ngokubika kwephephandaba le-Newsday baba Bebe, ubaba uChris Mthwangwa owebandla le-ZANU PF uthi yena akula mahluko phakathi kwe-ZANU PF lamasotsha, amasotsha ngawe-ZANU PF. Uthini ngalokho?
Ya, lapha kulento engizazichaza ezithile ningakafiki khonapho kwekaMthwangwa. Sesikubonayo kade singama-political arrest okokuthi umuntu uyahamba ebotshwa akuka-investigatwa eqeda lapho badina i-bail ukuthi ehamba ku-remand icala libe lokhu lidluliselwa phambili lokuthiwa kusadingwa lisadingani limbophe njani in-first place lingakakutholile khona imbophe lekhona kwakuqala ukutshengisa ukuthi vele izanu kayimanga kuhle. Okwesibili kugcwalisa ikokono kokukhulunywa nguMthwangwa. UMthwangwa nxa esithi yena amasotsha nezanu kakwehlukananga kutshengisa ukuthi uMthwangwa yena ngwakhe into ayikhuluma kayazi ngoba i-constitution yelizwe leZimbabwe ikhuluma sobala ukuthi yona amasotsha kawangeneli kwezombangazo.
Babuchuma akuyiphethe. Yebo, amasotsha ngawezanu PF yini njengokutsho kukababa uMthwangwa?
Amasotsha nakahulumende, amasotsha aguidwa yi-constitution ukubana bona bami njani. Siyakwazi ukuthi nje apolitical nxa besemsebenzini akumelanga batshengisele ukukhetha ibandla elithize kodwa as individual people in their private lives balalo ilungelo lokukhetha laba abangabe befuna ukusekela khona njengomuntu wonke nje elalo lelo lungelo kodwa ekwenza privately.